Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi yakhe emhlanganweni we United Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli wele Melika umnumzana Donald Trump lomkhokheli wele North Korea umnumzana Kim Jong Un. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo. Kuhlelo Woza Friday sileqembu le ukukhanya kwezwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi yakhe emhlanganweni we United Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli wele Melika umnumzana Donald Trump lomkhokheli welizwe elaphathisa ukulolonga ibutho legugurahundi ele North Korea umnumzana Kim Jong Un oqhubeka ngohlelo lokuhlomisa izikhali zenuclear esithi ufuna ukuthwalisa nzima ilizwe le Melika. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Robert Mugabe uthi umhlaba wonke jikelele umangaliswa ukuvuka komunye uGoliath ofuna ukudiliza amanye amazwe.
Some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be the return of the biblical giant called Goliath.
Ilizwe lami lithanda ukuthi amazwe abe lenkululeko egcweleyo. Yikho kwenza ukuthi silwele amazwe ukuthi azivuse. Abanye bethu bayangekile ngokukhanya kuyikubuya kwendoda elesiqhwaga enjengoGoliath.
Umugabe wethule umbiko lo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lapho kukhule inkokheli khona evela kwamanye amazwe. Uthe umongameli Donald Trump kumele azijayele uphondo okuzwayo.
Mr. Trump, please blow your trumpet. Blow your trumpet in a...
Chaya uphondo ngendlela okulomculo wokubambana, ukuhlalisana, ukusebenza ndawonye, ukudonsa ndawonye lokukhulumisana esikukhuthazayo, njalo okuzakhuthazwa yiziqondiso zesisekelo sombuso we-United Nations SA-UN Charter.
Uthe ilizwe leZimbabwe lizalwisana lalabo abafuna ukulincindezela, njengalokhu elakwenza lilwisana labamhlophe ababelunxindezelo olumangalisayo.
Damnation we shall always resist.
Sakwenza lokhu ngesikhathi silwisana labahuquluzi benotho sisenzela ukuthi sibe lozibuse okwenzela ukuthi senze konke esikufunayo. Yikho sisithi sikhululekile lamhlanje. Lokhu kwenziwa ukuthi sanqoba abahuquluzi benotho ngendlela etshiyeneyo.
Umugabe ugcizelele esithi kungaze kube lomunye umuntu ofuna ukuthi akahlameze abantu ngendlela etshiyeneyo eleZimbabwe lizalwisana laye kuze kuyefika ekugcineni.
Bring us another monster by whatever name, he will suffer the same consequences.
Lethani enye inyamazana engakhanyiyo ukuthi ngenjani, layo sizayehlula kuphela.
Abanye abantu abalalele okwethulwe ngumgabe abagoqela umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai bathe ubekhuluma ize nje. Umoyo uthi uhambo lukamgabe luchitha imali eningi okumangalisayo.
Bona ungathi nje bekuyikumosha imali ukuthi abuyele abantu abayi-70 just ube azo-adressa izinto ezingancedi lutho ngesimo selizwe lethu leZimbabwe.
Uphinde wathi kuyamangalisa ukuthi ukhuluma ngokuthula eZimbabwe khona kulokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu.
Kuhle ukuthi ukhuluma kanjalo, but akusikho esikubonayo ekwenza kwelakithi eZimbabwe.
Omunye njalo olalele okwethulwe nguMugabe ngumnumzana Thabang Nare uthe ukwethusela uTrump akusoze kuqhuqule lutho.
Uyazithembisa izibhakela, but ngokubona kwami ngumuntu ofisa ukuthi uTrump eke emfonele, ngumuntu ongelabudlelwano loTrump, ngenye indlela yokutshengisela uTrump ukuthi hayi lami ngikhona.
UMugabe kakhulumanga ngezijeziso zenoto azifakelwa ngamazwi entshonalanga njengalokhu ajayele ukwenza emhlanganweni we-UN General Assembly. Umoyo uthe kukhanya engani uyabona ukuthi amazwi amaningi kawasalaleli nxa ekhuluma ngodaba lolu. Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba lempophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthe uMongameli Mugabe wethule umbiko omuhle kakhulu.
Ama-Afrika nxa bengela muntu obakhulumelayo ansiyana ke indoda ehlala izimisele ukubana ikhulume noma nini noma ngaphi noma kubani ngasihi lutho ngesabi lutho ukufaka udaba njengoba luyilo nje.
UJuma uthe kuliqiniso ukuthi uMongameli Donald Trump uzenza uGoliyadi.
Indoda vele nje ehlala izikhulumela nje kumathanda. So nxa ungakhangela ufika abe nesimo sibalisana sibili esikaGoliyadi.
UMugabe useMelika labantu abedlula amajumi ayisikhombisa okubikwa ukuthi bathola amadola ayinkulungwane lengxenye 1500 umuntu munye ngamunye ngelanga. Akwaziwa ukuthi ubuyela nini kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sekudaba lunye impilakahle kaMongameli Mugabe ikhanyisobala izolo lapho esethula amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations. UMugabe uhwedile okomuntu obonakalayo ukuthi usekhokhobile. Intatheli zindaba yethu uPraxedes Jeremiah okhona lemhlanganweni we-United Nations eNew York usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mugabe akazange akhulume ngezijeziso zenotho lonyaka, njalo ubengazondanga kangako, ubekhuluma njengomuntu omdala. Uthe esukuma esiya kupodium bekukhanya ukuthi usemadolonzima. Ukhulume njalo ngesigudumezo ethi kulusizo ukuthi enye inkokheli yamazwe omhlaba kayivumi ukuthi kulesigudumezo esesiguqula ezomumo womkhathi i-global warming. Uthe esethula umbiko wakhe izolo abenhlanganiso ezizalwane zeMelika ezimsekelayo abe-December 12 movement batshone betshengisela befola bebizela bethwele amabhakani. Bebebuye belungele ukudibana lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezimele zizetshengisela lazo zisethula izikhalazo zazo kumongameli Robert Mugabe, kodwa ababuyanga abeZimbabwe. Ekukhulumeni kwami labo ukuthi kungani bengabuyanga, bathe abantu bebesemsebenzini ngakho-ke behlulekile ukuzatshengisela njengoba uMugabe ubekumele akhulume ngolesithathu kwazoguqulwa kwathiwa kakhulume ngolesine. Obekusobala ngabe-December 12 movement ukuthi abantu abakade betshengisela bebengabantu abathengiweyo ukuthi bazotshengisela bafole, kade bengazi lolutho ukuthi vele batshengiselane ngenjongo bani.
The demonstration is to support, I don't know, I think it's to support the people of Zimbabwe against like US imperialism and against like colonialism.
Abantu bajabulele amazwi kaMongameli Mugabe lonyaka ngoba ubengelalaka kangako. Kuveza ukuba angabe ebona angani uhulumende kaMongameli Donald Trump angaba lobudlelwano obuhle laye. Kutsho abanye abeZimbabwe abangathandanga ukuthathwa amazwi abo emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseNew York, ngingoPraxedis Jeremiah.
Siyabonga Praxedis. Lokhu sikudaba lunye. Abameli besigodlo seMelika eZimbabwe labo baphe imbono yabo ngamazwi kaMongameli Mugabe awethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha kwele-New York. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Isiphathamandla emahofisini ommeli wakwele-Melika u-Public Affairs Officer uMnumzana David Maguire uthi kunengi okuchiwo nguMongameli Mugabe abakhangelele ukuba kulakho ukuphathisa kwezokusebenzelana phakathi kwamazwe omabili kunye lawamanye awomhlaba wonke.
But what we really want to see is that nations
thina sifisa ukubona izizwe umhlaba wonke zisebenzelana njalo zonke izizwe ezifuna ukuthula zihlonishwe lezo ziqondiso ezikhangasela ukulondolozwa kwalokho kuthula ngaphansi komanyano we-United Nations. Amazwe azihloniphe lezo ziqondiso ezabekelwa ilizwe le-North Korea, amazwe asebenzisane kulokho.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyisole kakhulu linkulumo kamongameli Robert Mugabe yokuthuka inkokheli yakwamanye amazwe ethi ngoba yena laye engekho msulwa kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu. Elinye lamalunga omkhandlo iMDC National Executive Council owebandla leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube unkosikazi Evelyn Tachiwana engumphathi wesikhwama ebandleni linye esigabeni seHarare uProvincial Treasurer uthi makachiyane lokubamba xambili uMongameli Mugabe.
Khonapha abantu bayachaya nxa sesiya kuma-elections uMugabe uyathatha abantwana ebahambise emakhempini ebatrainer ebayenza abathi imalisha yabo ama-youth akhe bebe sebesuka khonapha abantwana lapha sebehamba bechaya abantu betshela abantu amanga njengakathesi sesikhangelane lama-elections siyabona ukuthi inoise siqalisile futhi yena uMugabe vele kalakuthula and ukuthula vele kakwazi.
UTachiwana uthi uMongameli Mugabe makangabi nguye okhuluma ngezokuthula okungekho elizweni aselibuse okweminyaka phose amachumi amane.
Kukhanya ngani even ama-elections yena akafuni ukuthi abantu nxa sisiya kuma-elections sichoose umuntu esimfunayo sibe free, kodwa yena uyabe efuna ukuthi abantu bonke bebe besithi ZANU-PF and ebe etshela abantwana laba ababehamba labantu bonke laba ababehamba emalokishini kumbe emizini ukuthi vele lina lingavothele enye iparty asoze lihlale khonapha kuhle kumbe ukudla sibili nxa enika abantu kanika abantu ama-political parties amanye uyabe enika abantu abalamakhadi ezanu-PF. Kathesi abantu sebe-register ukuvota abantu bayabatshela ukuthi i-biometric le esiyenzayo vele siyalibona kathesi nxa selivota lingavotele linye iparty vele sizalibona. So konke lokhu kutshengisa ukuthi ayisokuthula.
Abasakhulayo labo bayisole kakhulu inkulumo kaMugabe lanxa bevumelana labe kutsho kwezokuthula lo manyano umhlaba wonke okwenzakala elizweni leZimbabwe. Omunye wabo nguThathenda Moyo.
Singakhanyela lapha elizweni ukuthula kwangikhona asikuboni ngoba abantu nxa bengathi bamchothoza yena upresident abantu bangikhona siyabona ukuthi bayanyamalala abanye bayachaywa njalo ukuthi abantu baveze izifiso zabo ngokuthula lapha elizweni asikuboni. Kodwa yena upresident usimbona engani umuntu othanda ukuthula nxa engekho lapha elizweni lakhe.
Umoyo usole ukwenza kukaMugabe esithi uye kulomhlangano ezenza umlamlankunzi welizwe le-North Korea.
Ukhanya ngani usezikhohlwile indaba ezikhona lapha elizweni akazange azikhulume. So mbona ngani ukuthi khonapho umpresident Mugabe ungani ulahlekile khonapho.
Abanye abakhulumisane lalomsakazo bathi abamangaliswa yikwenza kukamongameli Robert Mugabe osengohlezi esebenzisa ithuba leli emhlanganweni we-United Nations ukuthuka inkokheli yabakwamanye amazwe kulokwethula amazwi akha isizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje bese kuyinsika vukela ukuthi uMongameli Mugabe esebenzise ithuba lokukhuluma emhlanganweni we-United Nations minyaka yonke ngokuchothoza amazwe amethesa izijeziso zenotho kanye labanye bakhe kuZANU-PF esithi izijeziso lezi zithwalisa uZulu mathupha nzima. Kodwa okumangalise iningi izolo yikuthi kazanga ayilokothe lindaba. Imbuzo okhona omkhulu ngothi kanti kungani? UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomhleli wephephandaba le The Standard uMnumzana Kholwani Nyathi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bethla usithe unanzelela ukuthi awulamuntu olalelayo indaba yakhe ngoba siyana nje ukuthi xa ikhuluma laphana uyabe ekhuluma ingani umuntu odinga attention. Sehambile kuma-General Assembly amaningi ufike ekhuluma ngama-sanctions. Lonke ithuba alitholayo uyakhuluma ngama-sanctions. Kodwa awula muntu oyizwa indaba yakhe le ukuthi ethu uyavictimize umhlaba wonke. Maybe sesifikile esibhangeni sokuthi la senanzelela ukuthi into yakhe le ayiyiphambili, awula muntu oyithenga indaba yakhe.
Ungathini ngamazwi akhe okunye okunenginengi nje akhulume ngakho?
Siyananzelela ukuthi abantu bamqakezele sibi lonke umuntu uthe ekhuluma wasukuma bangani yakuthakazelela okukhulumayo. Lanxa sibona namhla ama-platforms amaningi ezindaba ama-newspaper lama-television stations bakhuluma ngaye. Kodwa okufanele sinanzelele ukuthi awula nto wayikhulumileyo umgabe ngaphandle kokuthethisa abantu lo ukukhuluma abantu abathanda ukuwuzwa. Kodwa ebantwini abasele ekhaya lapha eZimbabwe akula nto esingathi uyihambele e-New York uthi eyikhuluma, ngoba azange ikhulume ngokuswelakala kwemali nokuthi uzakuthini ukuthi encedise abantu bezimbabwe ukuthi bephume kuduko lolaba abakuyo olubangelwayo ukuchabalala komnotho welizwe lokuswelakala kwezimali le mikhuhlane le esiminenginengi. Azange ikhulume luthole ungathi esingathi esingalubamba sisale sithi umgabe uhambile e-New York ngo-September 2017 wafika wasikhulumela lokhu. Esikuzwileyo ukuthi ethethise umongameli we-United States u-Donald Trump embiza ngogoliath, yikho siyasala sikubambile lokhu. Otherwise ekukhulumeni uthi esimela ngale sikhulumele ndaba ezisikhathazayo akule esisele sikubambile.
Okunye akhulume ngakho, ukhulume ngesidingo sokuthi amazwe omhlaba ebambane njengoba nje umhlaba suyilokhu esingathi i-global village. Wabamba njalo indaba zokuguquka komkhathi, wathi kulesidingo sokuthi abantu bahlangane amazwe omhlaba alwisane lalokhu esingathi isingisi i-climate change. Ayisizondaba esingamtshayela ihlombe ngazo khonapho.
Ukhuluma ukhulumile sibili, kodwa kufanele sikhangele ukuthi khona okho akukhulumayo nxa eseku-world stage ikho akwenzayo nxa sekhaya. Siyananzelela ukuthi i-government akula nto eyenzayo ngokuthi ilungiselele iZimbabwe nxa sesikhuluma into ze-climate change. Esikubonayo ukuthi singakhangele ngendlela ababe ngayo umhlabathi kulokhu kutshabalaliswa kwama-forest, abantu bayadamula izihlahla. Akula program e-government esingathi siyayibona enqabeli lokhu ze-climate change.
Lo ke ngumnumzana Kholwani Nyathi, umhleli wephephandaba le The Standard, obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano we-United Nations lapho uMongameli Robert Mugabe ayethule khona amazwi akhe izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlenga abawelwe yingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba i-earthquake edolobheni le-Mexico City ngemva kokuma kancane izolo. Inkampani ye-Facebook ithi izaqhubela ebeMelika abadinga ubufakazi bokungenela kwele Russia kukhetho lweMelika, imbiko ezinkulungwane ezintathu eyethulwa kuFacebook. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo zisithi indlela zokuyafika endaweni zokubhalisa ziyahlupha njalo izisebenzi zeZEC zisebenza kancane kancane ukwenza uhlelo lolu luthathe isikhathi eside. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuveze izakhamizi zeHarare ebezibhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti emzini weMbare. Abaningi bathi kunzima ukuthi benelise ukubhalisa ngoba besuka endaweni ezikhatshana lalapho ababhalisela khona. Ekhuluma lentatheli zindaba zeStudio 7, omunye wabakade bebhalisa umnumzana Javius Moyo uthi yena kumthethe amahola amathathu ukuthi enelise ukubhalisa, ethi lokhu kuzavimbela abanye ukubhalisa.
Ngidala ngifikile lapho, ngifike sekungama 10, ubaba la lokhu behlezi la. Nangibabuzile babesithi bafike ngaba half past 9, kanti lokhu sihlezi la 12 o'clock. Lokho sihlezi lapha angikwazi ukuthi iprocess yangikhona ihamba kanjani. Angikwazi angikhona ukuthi abantu bonke bazakwanza ukurejista na. Kunesikhathi sibili. Yikho phela bengakwazi ukuthi kule one center lapha mina eHarare. Le population elapha eHarare ukuthi i-center le the pace abahamba ngayo le. Njengobona ukuthi akula bantu lapha ngibona ukuthi abantu abaningi balalo ulwazi ukuthi i-process le-registration siqalisile.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi ukungalungiseli kweZEC sokusobala ngoba le mibiko yezokubhalisa kayikafinyeleli ebantwini bonke okwenza ukuthi abantu bengabhalisi ukuvota ngobuningi. Isakhamuzi seHarare umnumzana Leonard Msipha uthi yena kumthethe isikhathi eside ngenxa yobandlululo lweziphathamandla zeZEC ezikhanya zisipha kuqala ithuba abantu abazakalayo kulozulu mathupha.
Kungithathele isikhathi ukuthi ngibhalise ngoba eMparo kukhatshana. Ngithe ngifika khona ngafika ukubhalisa izikhulu laba abazakalayo bona abasingenereyo kumaqhuzu. Okunye njalo yikuthi kulabantu abalutshwane abasincedisayo ukubhalisa.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mara uthi sokumele iZEC iphangise ukuletha imitshina ye-BVR okuthiwa izalandela, ethi abantu beZimbabwe akumelanga bedine ukuyabhalisa ukuvota.
Mina njengomuntu osebenzela emkambeni nje la angiyasweli isikhathi sokuthi ngihambe ngiye kuma ngizawuthatha isikhathi ukuthi uqede ukurejista kwangikhona. Plus mbonani imishini yabo ababesebenzisayo imlutshwana, ngabe kuthiwa bayakwanisa ukuyingezelela, sikwanisa ukuthola ithuba ngesikhathi esifitshane sonke sikwanisa ukubhalisa amabizo ethu kungaba ngcono.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo usebenza ekunhlanganiso yeZimbabwe Democrat Institute uthi indlela iZEC ebhalisa ngayo abantu emadolobheni ikhanya jonge ukwethisa inhliziyo zabantu abahlale emadolobheni okuyikho okulosekelo lwamabandla aphikisayo.
Indaba yokuba le center voter registration biometric voter registration eyodwa eMbare indaba esinkinga kakhulu ebantwini ngoba abantu abaningi bazagcina bengaregister. Njalo siyakhangela ukuthi iHarare one of izindaba ezithenjiwe zeMDC zamasabatha zeMDC ngako mabe ngasavotanga ngasaregistanga kutho ukuthi MDC amasabatha amaningi yabe ngavotanga ungacompare to ama supporters ezanu PF emakhaya akuna ama voter registration areas amaningi kuthi ungahamba ikhaya lakhona leMbare ama lines angkhona kula ma line amakhulu uthola abantu besemalayini bebaningi njalo kuyaphuza bayenza bephuza ongaka ukuthi kuzaregister abantu ihafu yabantu ade beza register ngenxa yokuthi akula indawo yangkhona enjani ama-registration areas angkhona malutshwane.
Iziphathamandla zeZEC endaweni zokubhalisa zalile ukukhuluma lentatheli zindaba ukuthi ziphendule insolo zezakhamizi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Woza Woza Friday kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembule ukukhanya kwezwe lona elisanda kuhwatsha iDVD elilengoma ezikumadlalade alo amabili agoqela elithiwa ngilindele umalindelwa kanye lelithiwa mhlaba hlangana.
We mhlaba kababa hlangana
Abonga kuzamazame umhlaba amajaha eqembu lokukhanya kwezwe lona elibunjongo mnyaka 2013 endaweni yembembeswana ngasekhezi. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi leli qembu libhekise amabombo edolobheni lakoBulawayo lizodinga indawo zokucindezela ingoma zalo.
Saqalisa ukurekhoda i-first album ngo-2015 ethi Ngilindele Umalindela. Sazorekhoda njalo enye i-album ethi Mhlabahlangana ngo-2016. And then lo nyaka ngo-2017 esikhangeleyo ukuthi abantu sebeyazila amaphimbo sebefisa ukuthi babone lapho esigida khona. Yikho esikuletha lo nyaka li-DVD elihlanganisa uMhlabahlangana lo Ngilindele Umalindela.
Isikhulumeli seqembu uMayibongwe Madiwa awuthi ngemva kokuphakela uZulu amadlalati amabili bakunanzelela ukuba umphakathi usukhwabitha imisebenzi yabo.
Kathesi sebesamukela sibili kahle ngoba sebebona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le test lati siqala besiwubontayo kungumculo ngathi abantu bawuthathi kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathe sesiwubonti lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise. Kathe sebesamukela sibili kahle ngoba sebebona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le test lati siqala besiwubontayo kungumculo ngathi abantu bawuthathi kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathe sesiwubonti lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise.
Idlalati labo lakuqala balicindezele House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko. Kuthi elesibili balicindezele 10th District Music Studios besebenza loTswarelo Mothobe. Imisebenzi yeqembu leyokukhanya kwezwe iyatholakala ebulenjini ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe.com. Ikanti labo abafuna ukuxhumana naleli qembu kwalakho ukuthintana lalo ekhasini lalo leFacebook ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Idoke iqembu le ukukhanya kwezwe elisigqibela uhlelo lwethu besilalo ke uhlelo Woza Friday singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni we-UN lapho acothoze ukuxabana kukamongameli welemelika umnumzana Donald Trump lomkhokheli wele-North Korea umnumzana Kim Jong-un. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lwe-BVR. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.